Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 28 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakho thina into esikhuthaza abantu ukuthi bantu bakithi asinanzeleleni ukuthi kuyadingakala ukuba lama mask, kuyadingakala ukuthi siye vaccinate, kuyadingakala ukuthi sibe kwazi ukuthi COVID ikhona, njalo iyingozi kakhulu.
Lanxa kuphuma imbiko ephikisanayo phakathi kwamapholisa logatsha lwezempilakahle nge-COVID-19 lockdown yakwaBulawayo, abantu bakhuthazwa ukuzivikela ngazo zonke izikhathi.
O and A level candidates who are in formal school do not need ID cards either to register or to write their examination.
Abogatsha lwezemfundo bathi abadinga ukuba lezithupha yilabo abangasekho esikolo, hathi bonke abazaloba imihloliso. Abenhlanganiso ezizimeleyo elizweni iningi lazo kungezilwela ilungelo loluntu basola ibandla leZANU-PF ngombiko walo wokwethusela ukuba zizavalwa lezinhlanganiso zisetheswa icala lokusebenza namanye amazwe angentshonalanga. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umbiko ukuthi idolobho lakwaBulawayo alifakelwanga imigoqo ye-lockdown, uzulu waleli dolobho ubikwa esephila njengensukwini kungakhathalekile lokuthi inani lababanjwa i-coronavirus kuleli dolobho lelizweni jikelele liyaliqansa. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro wazise ngomgqibelo ukuthi idolobho lakwaBulawayo aletheswa ngamigoqo emitsha njengalokho obekukhulunywe isikhulumeli samapholisa kwaBulawayo u-Inspector Bednikho Ncube ngeviki edluleyo. Uncube ubethe indawo eziqanjiweyo abantu babengasavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwamahola aphakathi kuka-6 ntambama kusiya ku-6 ekuseni. Amabhizimusi ayesezavulwa ekuseni ngehola lika-8 ekuseni evalwe ngehola lika-3 ntambama. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso ephathisa uzulu ngokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus e-Christian Alliance umfundisi uSenis Banda.
Thina bese sizwe ukuthi lumbiko adulethwe ngamapholisa ukuthi kumele abantu bahlale ezindlini njalo kule curfew ezayenza ukuthi izitolo zivale masinya, njalo kungafunyelwa ukuthi abantu bahamba-hambe nxa sokuntambama. Kodwa into esesizwile ivelela ku-Ministry of Health ikuba hayi akunjalo, loba kukhona i-lockdown ilizwe lonke kodwa iBulawayo ayisozibele yayo. Into esiyenza yele ukuthi lokhu sokulethe ukudidana kwengqondo ukuthi kade kuyikho yikuphi, njalo nxa sinanzelela ukuthi khona izolo amapholisa yeso wabona edolobheni evala izitolo esithi abantu bayengkhaya, kuyaletha ukuthi abantu bengabe leqiniso ukuthi kade manje okuliqiniso yikuphi. Njalo lokhu kungayeletha ukuthi kube lokuthi abantu bebe lokuyekethisa ukuqinisa imilayo efunakalayo ukuthi umuntu atshonele mask, babekhatshana-khatshana abantu nxa behlangana, njalo sigeza izandla. Kutsho ukuthi kuyalulaza-ke lokhu ngenxa yokuthi abantu bagcina bebona ngani kutsho ukuthi udubo lolu solwedlule.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathintambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani? Njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine
bengasalandeli imigoqo eyafakwa.
Into thina esikhathazayo ukuthi kumele ukuthi sicizelele ukuthi udubo lokuba le-COVID lokhu lukhona njalo ke luyingozi emuntwini wonke. Ngoba sinazelele even namhla bekugcwele abantwana besikolo ukuthiwa nabezothatha izithupha zokubhala. Anzake mbona abantwana abanengaleyana indlela okokuthi babethelelana vele umkhuhlane. Ngakho lapha sithi COVID ikhona, ngapha sibuthanisa abantu. Ngakho mbona ngani siletha imbiko eyenza ukuthi ididanise ingqondo zabantu, njalo ke yenza ukuthi abantu bengakuthathi kube into esindayo, njalo kube into okumele inanzelele ukuthi iCovid iyingozi emuntwini wonke. Ngakho thina into esikhuthaza abantu ukuthi bantu bakithi asinanzeleleni ukuthi kuyadingakala ukuba la mask, kuyadingakala ukuthi siye vaccinator, kuyadingakala ukuthi sibe kwazi ukuthi iCovid ikhona njalo iyingozi kakhulu.
Umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngokulwisana nokumemetheka kwegciwane le-coronavirus e-Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje uhulumende uthi kulomuthi wamajekiseni e-COVID-19 awohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China ngomgqibelo. Akukhulunywanga ukuthi maningi okunganani, kodwa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube obesegcekeni lendizamtshina eHarare ukwamukela amajekiseni la uthi ilizwe lilesikhwama semali sokuthenga imithi le eyeneleyo. Ngakwelinye icele inani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lokhu liphezulu. Kumanani ayethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo kulabantu abalichumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 abanengi kungabe Harare, kobulawayo kuloyedwa lamanye amadolobho. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 424 ababanjwe igciwane le-coronavirus, iningi labo abedlula ikhulu 195 bengabesigaba seMashonaland West esiyiso esiqhubeka silenani elikhulu kwedlula zonke izigaba zelizwe. Lolu gatsha luthi kumanani la abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala bafike phose inkulungwane 8961 okulinani eliphansi kakhulu. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lokuvikela uZulu emkhuhlaneni we-COVID-19 kuzabaphilisa nzima beselizweni lelo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsakazo we-South African Broadcasting Corporation ubika ukuba uMongameli Cyril Ramaphosa izolokusihlwa wethule umbiko othi ilizwe seliqinise iziqondiso zohlelo lwe-COVID-19 lockdown okuzakwenza ukuba kuvalwe izindlu zokudlela, ama-restaurants lezinye indawo okugcwala khona abantu. Uhulumende kaRamaphosa uthi uzama ukuvimba ukumemetheka komkhakha wegciwane le-COVID-19 olakho ukubulala abantu abaningi. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwase-South Africa bathi lokhu kubenza behluleke ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ngomunye wababhekane lohlupho lokuphanda impilo.
Ilizwe besithembele kulo ele-South Africa selivalwe mba, sokunzima kakhulu ke ukuthi sizaphila kanjani. Especially thina esingalamaphepha kubuhlungu kakhulu ngoba i-lockdown le inzima kakhulu ngoba imisebenzi ebesisebenza kiyo ile kuthiwa no work no pay. So kunzima kakhulu, kuze kube ngcono laba abalamaphemithi bayakwazi ukuthi barejistiwe bayathola okuncane. Ke thina manje kunzima kakhulu, kuchu kuthi manje sesiyaphila ngisikelela ngendlela ngakhona. La ma lockdown abedlulile bekangcono besekwazi ukuphila.
Umathe uthi sebekhangelele ukuthi bazathola uncedo kulabo abanika abantu ukudla.
Ukuphelephela umnyaka olezinyanga ihlaselele ligcikwane leli okuyikho ukuthi abasakungebe sakhona ukuthi bephinde bebuye futhi besisize. Phela kuyaphela lapho labo lapho bathatha khona.
Usanokhoza ngomunye wabathi aluqedakali uhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Yebo, simuvele ku-level 4 izolo kodwa nje kusafana nje mehliwe kuvala kotshwala. nje kuphethi bobungekhoyo but okunenge ngibona nje kuyafana nje akula mehluko asazi njalo noma lockdown laser sisebenzela sikwazi ukuthi siphile ngcono noma kuzahlala sokunje asazi sesiyabona khona sesiyathembela kuNkulunkulu ukuthi la imaye khona uzazisindisa impilo zabantu
kusenjalo abajabuka eZimbabwe abahlala kule Australia bathi babhekane nesimo esifanayo njengoba sokuvalwa amadolobho abanengi ngenxa yokumemetheka komgaga weDelta lomunye owaqhamuka kwele India obulala abantu abanengi umnumzana Mandla Moyo ohlala eSydney uthi kuyethusa okwenzakala elizweni leli
kusukela emavikini amabili adlulileyo sibone ama cases awe COVID-19 ngapha abasolela ukuthi strain se Delta le Indian variant sikhuphuka okwakathesi ke ama state amabili iNew South Wales ngapha eSydney lase Northern Territory eDarwin sebeqalisile ke i-lockdown
umoya uthi balakho ukuhlupheka ngenxa yokuvalwa kwamadolobho amaningi
ngikhuluma nje izitolo eziningi zivaliwe azisebenzi ikakhulu ngapha ke eNew South Wales okugoqela ke amathawuni anjengeSydney lamanye aseduzane zonke izinto ke zivaliwe
ukuvalwa ngci kwele South Africa nakwele Australia kukhangelwe ukuba kuzavikela uzulu kumkhuhlane weCOVID-19 osubulele abafika phose izigidi ezine 3.9 million emhlabeni wonke jikelele ngimele iStudio 7 ngiseMaryland Ngimo Gibbs Dube.
Abafundi abakhangelelwe ukubhala imihloliso yokuphutsha izinga le-O level bathi inkinga abadibana lazo ukubhalisela ukuthola isithupha kuzaba dalela indubo lapho sebedinga ukubhala imihloliso. Ukubhalisela ukuloba imihloliso kukhangelelwe ukumiswa mhlazi ku-9 Ntulikazi. Uhulumende uthi ayisibo bonke abamele bebe lezithupha ukuze balobe imihloliso. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abazali kanye labantwana baveze ukukhathazeka ngokungazwisiseki kohlelo lokuthi babhalise ukuthola izithupha ama-national ID sona isikhathi sokuthi babhalisele ukuloba imihloliso sesizavalwa kusikhatshana esilandelayo omunye wababhala imihloliso uNomsa Sithole uthi kunzima ukuthi babhalise ezikolo ngoba i-ID yafuneka phambili
njengama-private candidate kuba lohlupho ukuthi sibhale ngoba sesaba ukuthi njengoba singena ama-ID kusuka kube the problem lapho esaba sifuna ukuyabhalela khona ngoba lawa ama-ID they are part of ama-requirement.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu omunye wabazali uthi okuqakathekileyo ukuthi umuntu aziwe abantu babhale ngencwadi zokuzalwa
indaba yama-ID leyi kuphonga ukuthwalisana nzima kanti nxa umuntu evelele ebirth okunzima kuyini anti uyangeniswa abhale kuphela kanti okuqakathekileyo ukuthi umuntu ayaziwe ukuthi ungubani nxa ele birth ngibona ngani yikho okuqakathekileyo bevunyelwe bebhale abantwana.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe uchasisa ngokuqakatheka kokuthi izifundi zibe lesithupha.
Indaba yama-ID ibalulekile ekutheni abantwana benelise ukuzozibhalela bona kungabi lomuntu obabhalelayo. Kodwa-ke masikhangele isimo esiyiso elizweni kathesi i-registry iyehluleka ukunikeza abantu sibala nje yonke imininingwane edingakalayo ama-birth certificate ama-ID ama-passport okwenzakeleyo lokhu emalangeni i-corona usungayithola abantwana sebesuke beyithabhulelene ngoba bebebuthaniswe besesabeni abanye batshone ngendlala abanye basebenzisa izimali eziningi konke lokhuyana kubuyela ekuncindezeleni abantu.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi izithupha zidingakala kuphela kulabo ababhala bengasafundi.
O and A level candidates who are in formal school do not need ID cards.
Abanoba imihloliso ye O level le A level bengabafundi ezikolo akudingeki ukuthi babe nezithupha ukuze babhale imihloliso. Izithupha zifunakala kulabo abaloba imihloliso bengekho ezikolo ngoba sifuna ukuba lesiqiniseko sokuthi umuntu oloba imihloliso lo wabhalisayo ukuloba imihloliso ngumuntu oyedwa. Esikolo kulesiqiniseko sokuba ababalisi bethu bayabazi abafundi
national identity identification cards.
Kuviki ephelileyo umsekeli ka Registrar General umnumzana Ben Mbala wethula umbiko esazisa ukuthi ugatsha lolu belulohlupho lokuswelakala kwamaphepha ezithupha kodwa ke yasekhona kungakho bezavula ngempela viki ukuze abaloba imihloliso ye-O-level le-A-level benelise ukuthatha izithupha ngoba zidingeka uma umuntu ebhalisa ukuloba imihloliso. Laloba ugatsha lolu lwazisa uZulu ukuthi luzavula lokhu kwamiswa ngomele uRegistrar General umnumzana Henry Machiri otshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi bamise ukuvula ngempela viki ngemva kokunanzelela ukuthi inani labantu abafuna izithupha liningi kakhulu lilakho ukwengezelela amathuba okumemethekisa iCOVID-19. Wengeze ethi ugatsha lwezemfundo olweMinistry of Primary and Secondary Education alusoze lwavimba labo abangakatholi izithupha ukuthi babhale imihloliso. Kobulawayo kule ngcosana yabantu abenelise ukuthola amaphepha ngomgqibelo ekuseni uhlelo lungakamiswa. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhaza kwenani lasebefunyanwa bele gciwane le coronavirus elizweni ngalezinsuku. Sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlangothi lwabebutho kwelemelika luqhube uhlelo lokuhlasela indawo ezinakanelwa ukubana zinkamba zabalwa becatsha abasekelwa ngele Iran emngceleni wele Iraq lele Syria. Izolo ele Iran lethule umbiko ngomvulo lixwayisa ukubana lesi senzo semelika siphambanisa isimo sezomvikela emhlobuleni wase Middle East. Iziphatha amandla zombuso wezabelo esigabeni seFlorida zibike izolo ukubana kulabantu abathoba munemunye ababhubhe engozini yokudilika owesakhiwo sezindlu ezelekeneyo edolobheni leSurfside ngolwesine. Abantu abalikhulu lengxenye 150 lokhu bengaziwa kubana bangaphi besadingwa phansi kwenqobanqoba yokudilika kwemiduli yalesi sakhiwo. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken uhlangene loPope Francis umkhokeli wenkonzo yeRoma esikolweni sakhe eseVatican City lamhlanje ngomvulo kunkulumo ebezingavunyelwa intathelizindaba. UBlinken yisiphathamandla saphezulu sikahulumende kamongameli Joe Biden esithe sahlangana lomkhokheli wamakatolike. Lokhe uBiden wathathayo intambo zombuso ekuqaleni kwalo nyaka ngozibandlela.
Kwezempilakahle, ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza abesifazane ukunakekela impilakahle yabo ngesikhathi bezithwele ukuze bazivikele kungozi yokwehlelwa yisimo se-obstetric fistula. Lesi simo sichiya abaningi bephila nzima nxa bengasahlinzwanga ukusilungisisa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isimo ese obstetric fistula sibangelwa yikulimala kukamama lapho ekhululeka kungenxa yokuthi indlela yakhe iyabe incane njalo ekhululeke ngelancedo lwabezempila kahle. UDokotela Anthony Mthombeni ophathisa omama abarelisi simo uthi ukulimala kwabomama ngale indlela kuvamile emazweni awezwekazi leAfrika kodwa eZimbabwe sebebona sokusiba nganeno.
Bantu abaningi bagcina be-operate amafisi bese noma mama bebelele.
Unkosazana Florence Mutaki wenhlanganiso emele amalungelo amantombazana eShamwari eMwanasikana uthi ngesikhathi sokuvalelwa kwabantu ezindlini ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 ese-lockdown babone ukuqansa kwenani lamantombazana azithweleyo bebancane kakhulu, amanyawo eleminyaka engaba lichumi kumbe phansi kwelichumi lanhlanu, okubachiya besengozini ukuba bengangena kalula kungozi yokulimala lapho bebeletha.
That is teenage girls, adolescent girls, and sadly, they're not biologically strong enough or mature enough.
Vaya lenga kalunga ukuba bangathwala isisu baphinde bayozala kalula kungela kinga.
Uthi ngoba loba sokungcono umumo okhona awukafiki kubanga abalifisayo ngoba iningi lamantombazana nje engenelisi ukufinyelela usizo lwezempila kahle njalo amaningi awo evela emulini eziswelayo. Udokotela Mthombeni uthi abantu bengazihluphi kabananzelele ukuthi lolu dubo luyelapheka.
Kuyelapheka ngoba uyathungwa into lezi.
Uthi abantu kabafundisane bazi ukuba ifistula ingavikelwa ukuba ingabi khona kulokumelela ukwelatshwa sebelayo. Obstetric fistula luhlasela omama abedlula izigidi ezimbili ikakhulu emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa lowe South Asia, Latin America lasezihlengeni ze-Caribbean abaphila laso. Inkathi ke sihlasela abafika kungxenye yesigidi 500,000 ababanjwa belaso ngomnyaka ikakhulu emazweni angelanhlelo zezempila kahle esiqinileyo. Omama abayabesebele obstetric fistula bathi babhekana lodubo lokuthi bayabe belephunga elisuka ke libayangise emphakathini okubenza behlale bengakhululekanga ukuhlangana labanye emihlanganweni, ezikolo, ecaweni, emsebenzini lakwezinye indawo ababengena kizo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave. Ngabe inhlanganiso ezizimeleyo elizweni iningi lazo kungezilwela ilungelo loluntu basole kakhulu ibandla leZANU-PF ngemva kombiko owethulwe ileli bandla lisethusela ukuba lezi nhlanganiso zizavalwa ngoba zisetshenziswa ngamazwe angentshonalanga. Lezi nhlanganiso zithi leli ngelinye lamaqhinga aweZANU-PF ukuphazamisa umsebenzi wazo lokuncindezela uZulu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Ngeviki edluleyo ophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Shinamasa uxwayise inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zishiyane lokuphatheka kwezombusazwe ngoba lokhu kuveza ukuba sebefuna ukugenqula uhulumende. Kodwa benhlanganiso lezi bathi ibandla elibusayo libaqambela amanga njalo lifuna ukubavimba ukusebenza elizweni ukuze liqhubeke lisenza inkohlakalo lokwephula amalungelo oluntu. Umholi wenhlanganiso yePlatform for Youth Development umnumzana Claris Maduku ngomunye wabasola umbiko weZANU-PF law.
They've always been said by especially those who are running the government in Zimbabwe. Mugabe used to say
amazi la ahlala ethiwo yilabo abakuhulumende umgabe wayekutsho. Labo ababethanda umgabe bathona besola amazwi abelungu. Ibandla leZANU-PF kalifuni kutshelwa iqiniso, bafuna ukuhlala besenza izinto ezingekho emthethweni.
Ezinye
zalezi nhlanganiso zithi umsebenzi wentuthuko elizweni ngoba zisipha usizo ebantwini lamacebo ombuso wentando kaZulu kuhulumende nxa ethe wacela imibono yazo. Omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Blessing Chidoni uthi kulusizi ukuthi lumbiko uphuma ngesikhathi sokulungiselela ukhetho oluzayo.
Ama comments lawa akhulunywa ngu honorable Chinamasa
nama comments that are very dubious and biased. Lama ukuthi a threaten ama NGOs ukuthi engayenzi umsebenzi wawo ngendlela akumele ukuthi awayenzi ngayo.
Kodwa umsekeli wabasha ubona ngezemsebenzi kuZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi njengebandla sebananzelele ukuthi lezi nhlanganiso zivame ukusebenzelana labamandla aphikisayo.
Hayi, ngivumelana naye umnumzana uChana Masa sibili ngoba sesinanzelele ukuthi ama NGOs amaningi asehambe khankasa khankasela laba abaphikisana lohulumende. Wabo umsebenzi vele aso ukungenela kweze politiki ngokuncedisa umphakathi pheceleze ama communities. Kodwa lokho bona sebekwenza uthole sebehamba betshela abantu ukuthi bevotele liphi ibandla longavoteli liphi, hayi ayisikho phela abakulandileyo.
Enye ngcinte ecuba ngezombusazwe umnumzana Decent Bajila uthi kumele amacele omabili adinge indlela zokusebenzelana ngoba kungayisizo zonke inhlanganiso ezisebenza kuhlangothi lwezombusazwe.
Ukwethuselwa kokuvalwa kwenhlanganiso ezizimele zodwa ngaphandle kwahulumende kuyinto embi kakhulu. Kungoba lezi nhlanganiso kukhona okuthile ezikwenzela umphakathi okuyinzuzo emphakathini, kungabe kufundiswa kwabantu mayelana ngamalungelo abo. Ezinye njalo inhlanganiso ziyancedisa ngendubo zabantu ukuthi badibane le ndubo zabo okuhlangana mhlawumbe into okungafana lokudla okugqokwayo lezinye impahla ikakhulu ezamalungelo abantu abangomama.
Embikweni munye uChina Masa uphinde wasula umsakazo weStudio 7 esithi lawo ulecala lifanayo kodwa abomsakazo weVoice of America oqondisa umsebenzi oweStudio 7 bethule umbiko othi bona njengomsakazo osakaza ngendima eziningi emazweni amaningi omhlaba aneziqondiso ezicacileyo zokwethula kwezindaba ezimqotho njalo ezingayameli icele. Umphathi ntambo wezokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa laye uthe ebuza wathi owakhuluna nguChina Masa asiwo mbono kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bapha imbono etshiyeneyo ngeqembu lama-Warriors eliza kuyaphatheka kumncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela uthi iqembu lama-Warriors liqale namhla amalungiselelo alo kuyaphatheka kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Cup.
Iqembu lama-Warriors lelo elizamelela iCOSAFA selikhethiwe lingena kukhempu namuhla ukuze balungiselele ukuba bayedlala ePort Elizabeth eSouth Africa. Abafana bazalungiselela ukuze kuyefika mhlaka 4 sebesukuma mhlaka 5 Ntulikazi siqonde khona ngale ePort Elizabeth. Silafisela inhlanhla abafana bakithi, silethemba ukuthi bazanqoba.
Iqembu leZimbabwe yile seliphakamise inkezo yeCOSAFA kaningi kumbali yalomncintiswano njalo ocubungula ezemidlalo eWashington Sibanda uthi lokhu kungaba yiyo imbangela yokuba abaqeqeshi baleli qembu babize abadlali abavele belodumo.
Abaningi bakhona bekuzaba kuhle ngangabadlali abadlala ke kulona leli lakithi sibabiza sithi ngama-local best players. Sabiza ke labanye singathi ngama-fringe players abangatholi ithuba nxa sokudlala le eminye imncintiswano emikhulu enjengama-World Cup qualifiers. Ngoba ke imncintiswano le njengabo COSAFA yiyo ke okufanele siyisebenzise kakhulu ekuboneni ukubana laba abadlali abadlala ekhaya lalaba abangatholi amathuba bame ngapi njalo bayakwanisa yini ukubana ke labo baqoqode nxa sokufunakala ke ukubana ke sidlalo le eminye imncintiswano emikhulu enjengama World Cup qualifiers.
Ikhasi leqembu leChicken Inn kuTwitter liqale inkulumo ngxoxo ngokufisela inhlanhla abakhethiwe kuqembu lesizwe njalo abaningi ababeke imbo yabo bebekhonona ngendlela okukhethwa ngayo ngoba kungani abadlali abadlala kuhle kumncintiswano weChibuku Super Cup benganakwa kodwa kukhethwa abadlali abadlala kwamanye amazwe abangadlaliyo kumaqembu abo. Umncintiswano walonyaka weCOSAFA ukhangelelwe ukuqala mhlazi isithupha kunyaka kaNtulikazi usiyafika emaphethelweni mhlazi lishumi lathoba minwembili. Nyakenye lo mncintiswano kawuzange ube khona ngemva kokuba umkhuhlane weCOVID-19 uphazamise inhlelo zemidlalo emhlabeni jikelele. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa kuphuma imbiko ephikisanayo phakathi kwamapholisa logatsha lwezempilakahle nge-COVID-19 lockdown yakoBulawayo, abantu bakhuthazwa ukuzivikela ngazo zonke izikhathi. abogatsha lwezemfundo bathi abadinga ukuba lezithupha yilabo abangasekho esikolo, hathi bonke abazaloba imhloliso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. NguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.